Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 30 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ibandla le-Triple C lithi kulamalunga alwalaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli bezanu-PF yekhwekhwe izolo. Likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli bezanu-PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni kaChief Mabhikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi uSeni Spanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Abogatsha lweveterinary services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ngoba sokulemikhuhlane efana le foot and mouth kanye le January disease. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kulamalunga alo amathathu alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa kakubi ngabasekeli bezanu-PF esigabeni seKwekwe Central izolo. Isikhulumeli se-Triple C uNkosazana Fadzai Maere uthi abezanu-PF laba bahlasele ngemva komhlangano owenzelwe eKwekwe ngomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa. Uthi udlakela lolu lukhomba sobala okuqoqwa izanu-PF kukhetho luka-2023. Udlakela lwayizolo luza ngemva kokutshaywa kwelinye njalo ilunga le-Triple C umnumzana Godwin Jimu ebusuku ngesonto. I-Triple C ithi uJimu utshaywe izikliwi zezanu-PF. Uthi njalo kulomunye umlandeli walo uMo Blessing Ali othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo mhlaka 24 kulinyanga oloke ngazakali ukuthi ungapi ilokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi impilo ka-Ali isengozini nanku sokulamalanga ayisithupha engabonakali. Umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Gift Ostalosi Siziba uthi bazacela inkantolo namuhla ukuthi ibambe amapholisa ngamandla ukuthi adinge unkosikazi Ali.
Information esilayo safonelwa ngomunye wamakansela weChumbiza esitshela ukubana ke uMo Blessing Ali one of our activists wathunjwa ngabantu bezanu-PF. Yikho lapho esathuma kona amalwa ethu lama-youth ethu ukuthi behambe bemkhangela-ke. So namuhla bebemlandele indaba yakhona emapholiseni okungangokuthi lokhu singakabi lolwazi ukubana wathunjwa wayangabi. Yikho-ke kusasa silandela indaba yokubana kuyenzwe i-application ye-high-court abhasikophasi ukwenzela ukuthi amapholisa njengoba esithi akwanisa ukubamba abantu abamthumbayo kuthiwa ngabantu bezanu-PF indaba esikhangelele ukubana kusasa ilungisiswe ngenxa yokuthi abantu bathi bambona ithathwa ngabantu bezanu-PF.
Wona amapholisa athi kalaye yini kabotshwanga?
Amapholisa athi kalaye ngenxa yokuthi sikhangelile enkantolo zonke akula lapha esimthole khona.
Abamthathayo laba elithi ngabezanu-PF Siziba laba bona mpela ukuthi ngabezanu-PF kumbe liyacabangela
lokho zakutholwa kubantu abambonayo. Yikho sithe isecurity yethu kanye labantu abasebenza ku-social welfare department belapha athunjela khona ukubana sibe lokuqukucela lokuba sobala ukubana abantu bakhona ngobani. Ngase sikwathole isizayo samapolisa lokuyasisuzula ukubana abantu abamthumbayo ngusibani losibani njalo sitandele ukuthi batholakala.
Sesike sabona abanye bethunjwa bependuka bechayiwe kumbe belimela abafana labo Johanna Mamombe. Kanti sesike sabona njalo kuthunjwa abanye abafana labo iTaiza Marabe Nyamalala kokuphela. Ilingathini ikahle kahle ngokunyamalala kwakhe kanye lemuli yakhe ithini yona?
Lokho kutshengisa ukubana ke esasikutshela ukubana komnankagwaba le-new dispensation lalokho esasikutshela ukubana ke akusekwa kwenziwa ngesikhathi sikamgabi kuyatshengisela ukubana uhulumente usephenduke endleleni zakhe zakudala ngenxa yokubana ke lokhu kwayenzakala mina nginje kangingathunjwa oyiTaiza Marabe athunjwa ojohana labanye okutshengisela ukubana ke uhulumende esephenduke kwinhlelo zakhe zokuthumba abantu nokusetshenziswa kwe-violence nokuwabhizwa kwamapolisa lokuqala ke ikakhulu ngenxa yokubana sesikhangelele ukhetho okuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi imuli yakhe iyakhala ukubana engabe befuna ukuhlangalela laye ngoba kuyinto engakhangelelanga ukubana umuntu eluze impilo yakhe ngendaba zento zomba ngazo.
Thathwa lapho siziba ngokuzwa kwenu bamhluthunile kungaba kube lodlakela kumbe bamcele kuhle bangena la emoteni bahamba la
basebenzise udlakela yikho esikuzwileyo ukubana ke baqala ngokumtshaya omngangokuthi cha ngedwa ese-subconscious ngenxa yokuthi bamtshaya bengakamfaki emoteni.
Lithi ilunga lenu uGodwin Jimu utshaywe kakubi ngabasekeli bezanu PF ulima lokunganani njalo bebemtshayelana.
UGodwin wayetshaye ukubana wayegqoke isikipa se-CCC nokuathenda inhlelo ze-CCC ngenxa yabanye izizane ibona ukubana ayisela support kumaperiurban nasemaphandleni yikho sebesebenzisa i-violence nokuyethusela abantu nokulimaza abantu kuyinto ke esingayikhangelelanga ngenxa yokubana sikhangelele ukubana abantu bekoexiste kupolitics.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi kaphendulanga imbuzo esimthumele yona. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo lwakhe. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni wenduna yelupane uChief Mapikwa lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga azithole khona esekhuluma ngalo kulandela ukuvuswa kwalo ngumfundisi uSenispanda. Esethula amazwi yakhe uSibanda uncome uMapikwa esithi wayezimisele ukubona udaba lwegugurawundi lolu lulungisiswa. Ngokunjalo uthe lo hulumende kumele azinikele ukulungisisa lolu daba kanye labe-Midlands abaphathwa kube yilumbhuqazwe belokhe befuthelene. Pendula uChiwenga utshele abantu ekade besemngcwabeni ukuthi wazwile amazwi kaSibanda wathembisa ukuthi uhulumende uphezukwalo udaba lwegugurawundi encedisana lezinduna. Kodwa isiphathamandla seZanu PF umnumzana Obedi Mpofu yena wethule amazwi echothoza inkuthazo kamfundisi Spanda esithi abantu bemathebelelendi abadingi kukhunjuzwa ngodaba lombhuqazwe ngoba kuyikubathunuka. Sixoxele umfundisi Sibanda othi kavumelani lo mpofu.
Lolu ludaba oluhlupha abantu bangapha emathebeleni le-Midlands. Thina njengabafundisi laba bantu yizimvu zethu ngabantu esiphila labo lathi. Ngakho-ke singeke sathi into ebuhlungu enhliziyweni zabo siqhubeke nje sitshumayele ivangeli isilonda lesi singasiboni. Ngithokozile ukuthi uVP uBaba uChiwenga uVice President uthe yena labo njengohulumende ludaba olwenza ukuthi batshone bexoxa ngalo njalo yisisizathu upresident akhetha izinduna ukuba sikhangele lolu daba. Njalo lo president we chiefs council wase confirma ukuthi hayi lo daba labe chiefs council abalusebenza lo president ukwenzela ukuthi sifike esigabeni sokuthi amanxeba la khona athobeke kukhulunywe ngalendaba ixoxwe ngendlela ezayenza ukuthi abantu bakulesi sigaba semathebeleland kube le ndlela yokuthi konke lokho okwenzakalayo okwegugula hondi kube yinto eyokuthi nxa bekhuluma ngayo isilonda lesingathunukali kodwa kube yinto yokuthi sesixoxa ngayo njengamaZimbabweans siyilungise. Njalo ngiyananzelela ukuthi kumele sikhangele lolu daba singalukhangi njengodaba lwemathebeleland kuphela, ludaba lweZimbabwe yonke. IZimbabwe yonke kumele iphatheke ngalolu daba ukwenzela ukuthi sithi thina njengamaZimbabweans asifuni ukuthi kwenzakale futhi lokho, njalo asifuni ukuthi kwenzakale komunye umhlobo. Ludaba okumele lusihluphe sonke njengamaZimbabweans.
UChiwenga uwamukele njani amazwi akho ngisho lo Zulu jikelele obesemhlanganweni lo? Kanti njalo yena uChiwenga ungaba wenelisile yini ukukhuluma la emathupha?
Ngibona uVice President uChiwenga njengenkokheli ubekhanya sibililaye sithi into ekhathaza uhulumende njalo into kumele ilungiswe. Mina lokhu ngibona kube into eqhakathekileyo. Udube ukuthi asathola ngesikhathi sokuthi ngixoxe labo ngoba bengile ntshumayelo besile nkonzo. So sisuke emasinya sengijimela inkonzo. Umbono iyehlukana kodwa thina ngokusebenza labantu njalo njengabantu abangama peace builders siyakwazi ukuthi isilonda esinjengalesi esenzakala emathebeleland asiphiliswa ukuthi abantu bethi hayi isikhathi sizayenza abantu bakhohlwe. Into okumele iphoqwe ngayo isilondo okumele sikukhitshe ubomvu sikhanywe kulungiswe abantu bakhulumisane ngoba singayekela thina ukukulungisa kathesi abantwabethu bazathwala lumthwalo babulalane njalo sibe lomunye futhi umonakalo ozayenzakala kuleli lizwe. Ngakho-ke indlela okulungiswa ngayo yona leyi okumele iyenzakale ukuthi akungenwe ebantwini kukhulunyiswane kukhumiswane umlotha kube yindaba ezaba phakathi kwembali yokuthi hayi kwaye kwenzakala into enje. Nxa kodwa sesixoxa ngayo sesithi akumelanga kwenzakale futhi sokwenzakala kubo Germany, kwenzakala kubo Rwanda, kwenzakala e-South Africa balungisa bahlala abantwana balelo lizwe balungisa le nkokheli zabo. Ngakho kuphosible ukuthi ilizwe lakithi lithole ukuphiliswa. Njalo mina bembona njengoba ngikhulumile ukuthi isikhathi sakhona isonesi ukuthi asilungiseni linto lindaba kayilungiswe ingavikwa ayilungiswe kuhlaliswane kukhulumisane ibe indaba yelizwe lonke leZimbabwe. Wonke umuntu oseZimbabwe abeyazi njalo akhuluma ukuthi akumelanga ukuthi ngabe yenzakala njalo ke kuxolelwane.
Umnumzana Useni Sibanda ungumfundisi njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwezifuyo olweveterinary services sebexwayise abafuyi ukuthi badibhise inkomo zabo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ukuze zivikeleke kumikhuhlane efana lowe-foot and mouth kanye lowe-thalariosis owaziwa njalo ngokuthi yi-January disease. Le mikhuhlane isitholakala kwezinye indawo zelizwe ezigoqela eMathebeleland. Ngeviki edluleyo abogatsha lolu babulale inkomo zomunye umlimi ezingamachumi phose amathathu 28 insiza ngoba besithi zingaba zilomkhuhlane we-thalariosis. Sixoxelo sebenza kuveterinary services njalo ekunhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association umnumzana Sibayishe Jowu wasichasisela okunengi ngalomkhuhlane.
Umkhuhlane olethwa isibungu lapho inkomo ezabe sidla khona egangeni singathi isibungu lesi singani si-brown but uncane nje utholakala endlebeni zenkomo. So i-thalariosis sibakhe nesikhiwa i-protozoal disease okuya kuletwa i-vector isibungu sona siyani kungavele kuhlasela inkomo ngathi isifuyo kubuya spread masinyani yahamba sebele inkomo eziningi kugcina sokubulala inkomo eziningi njalo kungavele kube khona esigabeni inkomo zonke eziyabe zisesigabeni sona leso ziyabafedele so kungangcono ukuthi kungavele kubonakale ukuthi inkomo zalesi sigaba sezile-genuine disease kuhle kube lomthetho we-movement of inkomo from isigaba lesi zisiya kwenye indawo umthetho lo ukhona ku-veterinary services movement act 1984 so ziyabe zizindlela zokuzama ukuvikelana umkhuhlane lo ukuthi ungayi kwesesigaba siwugondene nje siwusebenze siwulungisise kulezi ezivele sezibonakele zingahambi kwezinye ngoba zingavele zihambe kusho ukuthi leziyana lazo zihle zibe lomkhuhlane onalo.
Inkomo eyabithe yahlaselwa yilo mkhuhlane ibonakala ngani?
Umkhuhlane lo ubonakala lula. Ungabona inkomo isiluze appetite, ingasafuni ukudla, uya kusukelile. Njalo ngathi imbambo zenkomo, ama-ribs, abesekhanya nje ukuthi inkomo leyi isine-tularyosis. Iyabe isicakile. Imayi iphila laphana uma uyikhanyele, ingaba serious. Ihlaselo ukuthi vele sisiyakufa. Uyabona even nesigwebu sakhona ma emlonyeni kwaba lemakhaleni usiyakhanya ukuthi sowuphuma isigwebu ukutsho ukukutshela ukuthi inkomo leyi sihlaselwe kakhulu. Ungabona sokunjalo inkomo lana kumele uyiquarantine ngathi uyikhiphe ibe yodwa lapha usubiza-ke abantu be-veterinary services ukuthi bakuncedise ukuthi imizamo bani ongayenza yikhona imithi lama-injections akhona okuthi bathe uno le-tularyosis disease hlaba just below the hump yenkomo uzabona sokunje so ayihluphi i-genuine disease uyibona.
Umkhuhlane we-foot and mouth lawo siyazi ukuthi usutholakala eMathebeleland South. Ungathi ubhahe kanganani?
I-FMD, foot and mouth disease, isikhona sebili. Uyabona endaweni zaboMathebeleland, iindawo lezi zidimakethwe ngamaplazi. Kwesinye isikhathi ngamagemu, lapho kuhlala khona inyamazana zeganga. So silenkinga ngoba siyabe siphelisa inkomo lapha okule nyamazana zekhaya. Amabhufalo wona lawa lowa silethela ikakhulu umkhuhlane lo. So sikhuthaza abalimi thina ukuthi abalimi bavalele izifuyo zabo njalo zidibhishe izifuyo. Umlimi angavela ezenjalo engagqi dipha mhlana kule dipha umlimi kumele ahambise izifuyo zakhe ziyodipha njalo zivalelwe. Yibe sikukhuthazayo and besike sazama kwabalalelayo sibili umkhuhlane lo awuhluphi kangako so yikho esizama ukukhuthaza abalimi ukwenzela ukuthi banakanele izifuyo zabo.
Umnumzana Sibayishe Joe ngogatsha lwe-veterinary services njalo ungowenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ngempela sonto ukuthi kulokulwisana okukhulu kubandla lakhe lezanu PF. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi usomlomo wephalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi uhulumende kumele avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote. I-Chronicle ithi umgcinisihlalo we-African Union umnumzana Macky Sall ongumongameli njalo weleSenegal usesole izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF ngamazwe afana leMelika leBhilithane. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani. Basakaza bahle baka Studio 7 basakaza embathanda kwamagama. Ngazi ke ngumbe izwakala emoyeni neyami ivoice ngoba ngidlala nje ngidlala ngiphumela kodwa nje angaze nje ngizwakale uvo lwami uPaula kwami uDingdin. Ngikhuluma noSifas wakwaDube wakwaDube elubane dandanda BH66 gegema #41 ngokuhlala manje ngila eMzantsi Afrika South Africa. Basakaza bamthanda uPaula kulolu daba lokudayiswa kwendlovu nempondo zendlovu. Abasayithasi nginambona besenza kahle kakhulu ukuthi babavale ekudayiseni lezo zinto. Yes, ziyingozi emphakathini kodwa ngiyajabula babavale ukuthi badayise lezo because kuyefana musibenefitani mkhaya. Yini thina njengama-citizens, njengabantwana banabevu, abantwana bomhlabathi, yini esiyibhenefithayo thina on the ground? Thina yini esiyibhenefithayo because kokubhenefitha abemkhaya phezulu. Zingadayiswa lezo nkonzo, sesitholani thina ngoba le mali yakhona bazoyintshontsha vele singayiboni nokuyibona, asibhenefithi lutho.
Sayibonani maZimbabwe namahle, ninjani? Okhulumayo ngeWashington Mehlukani Sincube. Ngikhuluma ngekosikende Cholocho. Asikhuthazaneni siyerejistela ukuvota, kungakhathalekile ukuthi kona uzavota kumbe awusozuvota. Ukurejista ukodwa kubalulekile kakhulu. Ukuvota lakho bese sikubalulekisa kakhulu ukuthi abantu sikwazi ukukhetha inkokheli esizasisa phambili. Ngikho ngincusa abantu bakithi ukuthi sihambeni siyorejista. Mali thwele kuyithutshana nje lafika emakhaya hambani leyorejista. Abasetsholotsho abahambe nje kwamphanathi uzane-DDF. I-DDF isetradensensayo sepolice stage. Okunye engingathiya ngilinikeze khona azivoteleni zabo. Yiyo iphathi esiyaziyo ma-tsholotshians.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke kuzindawo zonke okufinyelela khona Studio 7. Nginesimanga ngoba sengihlala ngisendaba message yami awasafundwa emoyeni, angazi noba ilayini yangikhona inde, mhlawumbe ngicabanga ukuthi ilayini inde. Okhulumayo ngunkomo, ngibuya elupane esigabeni sasekana kumbe eJabiwo. Umbono wami enginawo ngilombono wokuthi ngabe kuyenzeka loba ngabe kuyenza amabandla la abambane bangene ngaphansi kwebandla likaChamisa, wonke kukhulunyiswane wonke amabandla angene ngaphansi kwebandla likaChamisa, sizame ukuthi siguduzeni iZANU PF siyikhuphe ngoba ibandla elile power ile likaChamisa. Ngaphandle kokuqamba amanga nje ibandla le power ile likaChamisa. So asincedisana neni bantu bakithi, abantu sebedubekile, sesidubekile eZimbabwe. Asincedisana neni, sibambaneni lebandla likaChamisa.
Mpengelele. Okhulumayo uThima Labancube, ngokuzalwa ngisesigabeni saseKhezi eMthuli Village. Lana sinenkinga, ama voice ethu aka recordwa akabalwa. Into esimanga kodwa uthola umuntu ubingelela isihlobo sakhe, ubingelela inyanga yakhe. Asinto okufuze ezizi recordwe zikhonsidwe lezi. Lana sikhuluma ngokwakhizwe nokuvusizwe. Mangabe kukhona isikhathi, makube nesikhathi sokuthi kube nabantu ababingelelayo. Lana ngizama ukuthi ngiqwayise into efana naleyo ngoba isichithele isikhathi. Into ekhona lana, kunabantu abakhulumayo lana bethi akuvotele bana, kuvotele bana. Enkingeni, inkinga ekhona kuwo wonke umuntu ohlala eZimbabwe. Mangabe sifuna ukuthi iZANU iqhubeke ibusa, masivote ngokuhlukana. Nizobona khona ukuthi siyayifuna iZANU ukuthi iqhubeke ibusa. Kodwa mangabe sifuna utshintsho, asivoteleni inhlangano eyodwa, upresident kuthi kumakhansela, bese sivotela ke labo esifuna ukuthi besiphathe endaweni zethu. Ngoba singakwenza ukuthi manje sifuna ama-president angu-100 kuzosihlupha, kuzenza ukuthi vele iZANU ihlale ibusa.
Ya lifuka njani bantu baka Studio 7 bomthakazi umuhle kundawo zonke. Bengiyacela i-audience ibalwe. Ibalwe ezindaweni zonke ngoba ngiyenze lokho kukhala lapha. Bayakhala ngokuthi kulobandlululo emarapis obandlula abantu. Kanti lina abantu ngikhona likubona namhlanje emarapis ukuthi yabandlulula. Sonke lesikhathi izani lokhu ibandlulula amaNdebele liyathula kodwa masewuthanga i-MRP ibandlula abantu la yikho selikubona khona. Kusukubonile lapha last lapho uMonica Mtshwanga etshela abantu ukuthi amaNdebele ngama-notorious akafundanga. Bahleli lapho bekhuluma umgabe lapha la wayehleli ekhuluma into idoti yakhe lapho esitsheli sibandlulula. Nangagwala siyazi ukuthi bakhuluma futhi wathi amaMdebele ngamahuhu kumele bathele idumu. Akusikho kubandlulula yini khona lokhu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi zingcwatshwe izolo insana ezilitshumilanye 11 ezibhubhele engozini yomlilo olumathe kwesinye isibhedlela kwelesenegali ngeviki edluleyo. I-AP yona ithi abahlengi sebefike eduzane lendawo ecatshangelwa ukuthi yikho lapho okutshayeke khona indizamtshina ewele ezintabeni kwele Nepal ilabantu abangamashumi amabili lambili 22. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden lomkakhe bethekelele esigabeni seTexas izolo lapho okubulawelwe khona abantwana besikolo abalishumi lasishiyagalolunye 19 kanye lababalisi ababili ngowesilisa owayehlome ngemibhobho ngeviki edluleyo. UBiden lonkosikazi wakhe uJill bafake amaluba endaweni ebeleziphambano lapho okukhunjilelwa khona abafi. UBiden uthi idale lephalamende kumele liguqule imithetho lenqabele ukuthengwa mahlayana kwezikhali. Ugatsha lukahulumende wakhe olubona ngezemithetho lwazise izolo ukuthi soluphenya indlela amapholisa eTexas aphatha ngayo udaba lukamadubula ngoba athatha isikhathi eside ukuthi amhlasele ngemva kokuba engene eklasini wabulala abantwana. Kunjalo nje uzulu wemelika namuhla ukukhefu lokunanza amaqhawe aleli lizwe ele Memorial Day. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi ehlonipha labo abafela ezimpini ezitshiyeneyo belwela imelika. Nanzi ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi kulamalunga alo alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli bezanu-PF yekhwekhwe izolo. Likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli bezanu-PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni kaChief Mabhikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi Useni Spanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Abogatsha lweveterinary services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ngoba sokule mikhuhlane efana le-foot and mouth kanye le-January disease. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi, uNtungamile Nkomo.